Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 18 kuncwabakazi 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
If your life is fair and balanced, both our free and fair elections.
Asikhathazeli udlakela olwabangwa ndlale MDC Alliance ngemva kokhetho lwethu olwalukhululekile njalo oluhlanzekile.
Khuluma kunanzeni ilanga lamaqhawe namhlanje umongameli Emasoni Mnangagwa wethese umanyano MDC Alliance umlando okubangela udlakela elizweni ngemva kokhetho.
Silahlekelwe njengabo mama, silahlekelwe njengelizwe leZimbabwe. Siyakhala kunye lemuli yakomathuthu. Sisebenzele ilizwe leZimbabwe. Kuqondile ukuthi abe yingxenye yalaba abalele endaweni yamaqhawe elizwe.
Onke wabangu sibalukhulu wesavelo seMathebelele North unkosikazi Thokozile Mathuthu kaSekho. Kambe iMDC Alliance isaphumelela na kudaba lwayo lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli emthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuluma ekunanzeni ilanga lamaqhawe ele Heroes Day lamhlanje umongameli Emerson Mnangagwa wethese umanyano we MDC Alliance umlando wokubangela udlakela elizweni ngemva kokhetho. Umnangagwa uthe leZimbabwe sokumele liqakathekise ukuthuthukisa ezenotho njalo lihloniphe amaqhawe athuthukisa ezenotho hathi awezombusazwe kuphela. Kubika uGibson Bebe.
Ucholo kunamhlanje eHarare emathune namaqhawe elizwe emkhosini wokukhumbula abalelwa inkululeko eyaletha uzibuse ngomnyaka ka-1980. Elalamhlanje ilanga lonyaka linanzwa ngemva kokhetho osoluphikise impumela yalo ikakhulu esikhundleni sikamongameli abebandla le-MDC Alliance bethule isicelo emthethwandaba waphezulu we-Constitutional Court bephikisa impumela ethulwe ngabe-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC ethi uMnangagwa unqobile kulolu khetho. Umnangagwa uthe iZimbabwe isikwazi ukuqhuba ukhetho olokuthula kodwa lokhu sokuphanjaniswa ngumanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance.
This alliance is fair balance, post our free and fair elections.
Asikhathazeli udlakela olwabangwa ndlale MDC Alliance ngemva kokhetho lwethu olwalukhululekile njalo oluhlanzekile. Lokhu kwaletha ukufa kwezizalwane zethu. Imoya yabo kayiphumule ngokuthula. Ngiphakathi kokulungisa ikomishini yokuhlubungula udaba lolu. Khathesi sekuyisikhathi sokukhohlwa okwenzakala ngesikhathi sokhetho sikhangelane lekusasa yethu.
Lokhu kulandulwe ngabe MDC Alliance besithi uhulumende weZANU-PF nguye othumele amasotsha ahlomileyo ukuyalisana labantu abangahlomanga ezitaladeni akade besebenzisa ilungelo labo lokutshengisela insulo yabo ngokuphuza ukwethula kwempumela yokhetho. Umnangagwa uthi abatsha beZimbabwe babekwazi ukuthi balethuba lokuba ngamaqhawe hatshi kwezombusazwe kuphela kodwa kwezenotho njengoba sekubalulekile ukuthi uZulu abonisane indlela zokuthi kutukisa inhlala kahle. Umnumzana Davidson Zakhala isakhamuzi saseHarare nake ulandise ngokuqakatheka ukuthuthukisa ezenetho njengoba amaqhawe alwela ilizwe aletha uzibuse hatshi inotho.
Yebo lo ngumqondo omuhle. Lokho kuthiwa ngubaba uMnangagwa ukuthi siyaphambili ngezenodo. Into enhle kakhulu siyaphambili. Njoba sikhangela ukuthi sibuseze samthola. Kodwa inodo yethu ayimangakahle. Ilizwe lethu lingabona ukuthi siyabambana. Inodo yethu silungise ibe nhle. Kungaba kuyasinceda kakhulu empilweni yethu. Ngenxa yokuthi ukutshona sitshayana sikhangela muva akusancedi. IZimbabwe someliwe phambili.
Eminye imikhosi ukukhumbula amaqhawe ebisenziwa emathuneni amaqhawe asesigabeni eziqindini zonke zelizwe ukukhumbula labo abangabekwanga endaweni ebekwa lapho abaphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe eseHarare. Emkhosini waseHarare, Heroes Acre bekulezihloko labangane zalabo ababekwa khona. Unkosikazi Sifiso Ndlovu, ingane yelinye lamaqhawe abika kulindawo uMnumzana Nelson Ndlovu uthi leli langa lizikhumbuzo salabo abazinikela impilo yabo ukukhulula eZimbabwe.
Kimi linanga lokukhumbula abantu abanikela impilo zabo ukuthi sibe lenkululeko eZimbabwe. Asibuyelanga isihlobo zethu kuphela but wonke umuntu olele lapho wazinikela ngempilo yakhe ukuba lizilize leZimbabwe likhululeke. Lilanga elihle kakhulu.
Imuli yalo owayengumseli kamongameli welizwe uMui uDr. Joshua Mqabuko Nkomo layo ibikhona kuzobeka amaluba emathuneni yamalunga amathathu alele eNational Heroes Acre abalisa umfowabo uSteven Nkomo lomkakhe unkosikazi Joanna Mafuyana Nkomo. Ekhuluma ngempilo kaJoshua Nkomo unkosikazi Irene Nkomo uthi abatsha kumele bakhangelele impilo kaMqabuko babe lesifiso sokuzinikeza ngendlela azinikela ngayo ukuthi abantwana beZimbabwe babe nekusasa enhle.
Ukuthi wayeliqhawe lamaqhawe ngendlela aphila ngayo, lendlela ahamba ngayo, lendlela ayezimele ngazo liqhawe.
Umbuthano wanamhlanje unanza amaqhawe azinikeza impilo ukukhula eZimbabwe abaphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe babekwa eNational Heroes Acre ubeyula abantu abaningi abagoqela abasekeli bezanupif abezokholo abalwa impi yenkululeko labatsha. Ngimele iTudo 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Ukuhlaziya lolu daba siqale ngokubuza ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Maxim Kandla ukuthi kuqondile na ukuthi uMongameli Mnangagwa athi ukhetho soledlule ngakho sokumele kubhekwe phambili nxa kulo daba lokuphikisa impumela yalo emthethwandaba.
OmNangagwa laba lobochiwenga ngabantu labana babesimgabe engupresident laphana. Ilizwe leli ngeke likhokhelelwe ngumuntu ongela work credentials. In other ways, yena se-influence-ile ukuthi vele kakube yikhona lokho i-follow design. Usekwazi mhlophe asekukhulume lamajaji abi lawa abawafakayo. So-ke futhi ukuthi vele sokuyikhona lokho sibusa i-military la. Sebekhohliwe vele bona ngokuthi vele kulamakhothi. Ukuchamisa ne-MDC bathi besithi baya kubaboycotta ukuthi bangangena ekhethweni. Bonke labona laba amaphathi abawafakayo awabo ukuthi ayingamapresident angu-23 beqamba amange ngamaphathi abo. Bonke bathi bona hayi ekhethweni ngakukhanje babengasithisekanga uzahambe ekhothi. UJamisa sesekhothi kathe sebesithi hayi ama-election sesikhohlwe ngawo.
UMongameli Mnangagwa ugcizelele ukuthi i-MDC Alliance yiyo eyabangela uDlakela loliyana okwabhubha khona abantu abadutshulwayo. Njalo kule commission ezalukhangela lolu daba izalungiswa.
I-commission leyo eyabikhethwa ngubani? Izavele iripota kubani? I-commission bani ezathatha ama-structures akhe wafake khona laphana? Ekadumbujena kazenge siyizwa ukuthi yahamba yaphelela ngaphi eyayikhuluma ngokwe-background. So-ke i-commission leyo ezayifakwa yona leyo vele iyabe iyi-formality vele ngama-structures akhe abantu bakhe bayaziripota kuyo. Abantu babebulawa yi-Google nxa besiya-reporta yibakade bevalelwa. Nabona babe-MDCs from 2000 sasilandelela ama reports ayikhona thina sasingabe peace liberators peace platform sasilandelela abantu babesithi nxa beganyuliyo kumbe bechayo kumbe bechisela izindlu besiya reporter yiba babefika befakwe ezitokisini so nakhona lokhu kathesi abazange benze udlakela ngoba asengebeyelwe namapolisi babesiya demonstrate ukuthi hayi kathi ukhetho lolu luninjani ngama-results lokhu ephekwa yini amapholisa ayesebanqobile labana abantu ngomsebenzi wamapholisa ngokuthulisa udlakela so bona basebesiwa ngabantu abaprovokayo kulama infiltrators abantu abangasibo be-MDC ukuthi wenga lo wathi yena hhayi abantu be-MDC babadubula abantu babo bedubula ngawuphi umbhobho yikho khona khane sesibuyela khona laphana izikhali zabo lezana ezegugrawundi lezo sesithi lezizezezabo vele into yabo ngabayithiyi waye engafaki ikhomishini yokuthi amasosha adiploya ngubani silawo amavidiyo la masosha ekhudlana ukuthi ngabodubula amantu umuntu evuka phansi e-ema
Umnumzana Max Mkandla yincwethi kwezombusazwe obekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga we-Studio 7. Kobulawayo khona inkulungwane lenkulungwane zabantu zithe gwaqa e-Provincial Heroes Acre ezikhumbula amaqhawe lamaqhawekazi alaliswe kuleli dolobho.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu zibuthene ebulawayo nkulumane Heroes Acre uZulu ehlonipha abalwela inkululeko yelizwe abaphilayo lasebabhubhayo bethi kulilungelo eliqakatheke kakhulu emulini yeZimbabwe. Usibalukhulu engumphathintambo wendaba zakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku nguye obale amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa echasisa ngokuqakatheka kwaleli langa.
Ilanga lalamhla liqakatheke kakhulu elicelebrata imisebenzi yabalweli benkululeko ikakhulu abantu abangomama abathiya imuli zabo besiyalwela leli lizwe. Sithi labo mama abaseleyo lamuhla abathathe ilizwe from kulabo mama abahambayo. Khathesi kuliwa lobuyanga, kuliwa lemikhuhlane, kuliwa lakho konke okungalunganga.
Umgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association umnumzana Winos Dube obekhona emkhosini wanamhlanje uchasise ngokuqakatheka kwaleli langa.
Ilanga lanamhla lilanga eliqakathekileyo kakhulu empilweni zethu njengabantu beZimbabwe moso njengabantu bakobulawayo ngoba lilanga lapho esikhumbula khona amaqhawe asithiyayo lamaqhawe akhona kuleli lizwe abantu abasebenza omkhulu ukukhulula ilizwe lethu leli leZimbabwe esizigqaja ngalo kuzokubela namhlanje. Lilanga lesiliqakathekisa kakhulu esifisa ukuthi ngathi labantu abatsha bazwisisa basondele eduze bakubambe kube yinto engasoze iphele sithina it must be an everlasting life.
Umnumzana David Moyo ongumgcini sihlalo webulawayo ku-NPP upha umbono wakhe embuthanweni lo.
Ngisengikhuluma lapha ngise Heroes Acre. But okundanisileyo ngibe ngisithi into le is a national event. But engikuthole sekulapha ngithole enye iphathi sigqoke iregalia okuthi lo munye obelesifiso ezizwa ukuthi ngiye-athenda i-national heroes ngoba siye national thing ngobe sezibona se-isolated ngoba into le isuke yatshintshwa yangani into yephathi lakanye even u-red minister ikhuluma ebingelela abantu laphana kumangalisile kakhulu ngoba ubebingelela ubukhokheli bezanu ebingelele bonke la ma-chairman ezanu but engatsho ukuthi wonke ama-chairman ama-political party ala so kundanise kakhulu ukuthi ngesikhathi thina sifuna ukuthi sibumbanise abantu bezimbabwe but we are starting to separate abantu bezimbabwe.
Imuli zamaqhawe lamaqhawekazi ebezize ebulawayo nkulumane Heroes Acre namhlanje zifake amaluba emathuneni ezihlobo zabo kuthi umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Masuku laye ufake amaluba engcwabeni lamaqhawe angaziwayo lapho alele khona kunye namapholisa labebutho labo bafakile amaluba. Ngimele iStudio 7 kobulawayo enkulumane Heroes Acre ngingu Anastasia Ndlovu.
Yeah. Yebo, yebo, yebo. Mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wabangu sibalukholo wesabelo semathebelele North unkosikazi Sithokozile Mathuthu Kaseko. UMathuthu ubhubhe namhlanje ekuseni eHarare ngemva kokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane okwesikhathi eside. Kubika uBatabile Masuku.
Unkosikazi Mathuthu olwisane lomkhuhlane wemvukuzane yesibeletho okwesikhathi eside. Ngesikhathi ebhubha ube ngumsekeli kanobhala jikelele wohlangothi lwabesifazana olwe Women's League eZanu PF. Amalunga aweZanu PF abeze ukuzonanza usuku lwamaqhawe enkulumane Provincial Heroes Acre aveze ukudana ngokubhubha kwakhe. Omunye wabo ngusiba lukhulu wakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku uthi bazacela umongameli Emerson Mnangagwa ukuthi amuphe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Umama Mathuthu ngemsebenzi akhayenzayo thina njengabomama kuyisicelo ukuthi unandwe imisebenzi yakhe ukuthi abe liqhawe lesizwe kuyisicelo njengabomama.
Ilunga lepolitburo leZanu PF umnumzana Absalom Sikhosana umchaze njengomuntu obelozwelo ethanda isizwe njalo ukudlula kwakhe bebengakulindele.
Ukuhamba kuka mama uSithokozile Mathuthu kusidanise okumangalisayo besingakulindele. Sibona ukuthi ilizwe liwelwe liyeze limnyama ngokuhamba kwamathuthu. Ube ngumama obesebenzela isizwe, engumama othanda ilizwe lakhe, engumama olozwelo.
Omunye owaphila lonkosikazi Mathuthu empini bephansi kwevuyo lebutho leZipra unkosikazi Judith Ncube uthi balahlekelwe kakhulu.
Silahlekelwe njengabomama, silahlekelwe njengelizwe leZimbabwe. Siyakhala kunye lemuli yakoMathuthu. Sisebenzele ilizwe leZimbabwe. Kuqondile ukuthi abe yingxenye yalabo abalele endaweni yamaqhawe elizwe. Siyakukhalela khonoko njengabomama. Ngoba nxa umuntu wesifazana ethe wafaka i-contribution yakhe epheleleyo sabe siloyisa ukuthi kazuze laye inhlonipho kumbe ukusekelwa okupheleleyo.
Unkosikazi Moli Mpofu Ndlovu uthi kaginyi amazwi ngesicelo sakhe sokuthi aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe elizangcwatshwa eNational Heroes Acre.
Njengabomama
sizwa silaphekelwe mina vele yalo ukuthi njona ngikhuluma ngoJobo ukuthi siyakhuluma isithuthi yakambe kunational hero abe national hero ngoba uJobo sisukelayo from Zapu up to where we are today ubaba unkomo esitshiya ezandleni zezanu PF sasala silawisela umama uThoko umama Masuku so thina njengabanye bakhe sisebenzela kakhulu siyacela ukuthi umongameli asihloniphe thina njengabomama ukuthi asihambisele uThoko i-national heroes.
Umnumzana Jonathan Mathuthu umkamuyi ubike ukuba ubhubhele emzini wabo eHarare lamhlanje ekuseni, ngakho ke akula okuningi osokuthe kwaphuma ngamalungiselelo womngcwabo wakhe. Umuyi owathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1968 ngenyanga kaNhlangula usebenzele ibandla lezanu PF ephatha izikhundla ezehlukeneyo lasedaleni lephalamende lele-senate kanye lakuhulumende. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulamhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga lamaqhawe ele Heroes Day. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abasinda emkhuhlaneni wemvukuzane yevele eZimbabwe sebekhuthaze uhulumende ukuthi avumele ukungena elizweni kohlobo lwebra ebizwa ngeprothesis kungelamthelo. Bathi lesi kayisizo sembatho sokuceca kodwa isembatho esiqakathekileyo kubomama nxa bethe bahlinzwa bakhitshwa ivele. Kubika uMavis Gama.
Lesi sicelo siza ngemva kokuba abasinda emkhuhlaneni womvukuzane yebele besehluleka ukuthola lomhlobo wamabra eZimbabwe. Iningi bewalanda emazweni anjengeSouth Africa, Britain, Canada lamanye lapho abiza intengo ephezulu. Bathi lomhlobo webra uqakathekile kakhulu empilweni yabo ngemva kokuba bethe bahlinzwa bakhitshwa elilodwa kumbe wonke amabele ngendlela yokwenqabela ukusabalala kwemvukuzane yamabele. Enye ingcwethi ebona ngokulwela ilungelo lezisebenzi unkosikazi Elizabeth Sibanda uthi ukuqakatheka kwala mabra yinto okumele uhulumende ayizwisise.
Singakhangela udubo lolu lwekhwenza soluhlasele kakhulu even ebantwaneni amankazana abasakhulayo. Nxa sesikhangela laba abafuna ukunceda ukuthi khabavunyelwa, kumele zikubhadalwe amajuti. Angiboni njengani kungaba into esingayivumela thina njengabomama.
Ukhuthaza uhulumende unkosikazi Banda ukuba ehlukanise impahla yokuceca nje legqokwa ngoba umuntu ethe wahlaselwa ngumkhuhlane othize, hathi uyiphatha ngokufanayo lapho kuhlawuliswa imali yomthelo.
Sifuna la uhulumende engenele phakathi uthi lawa ama-donations lawo abuye free elizweni lethu, ahambe free kuzigulwane ezigula lawo umkhuhlane. I think njengabomama sizabona ukuthi sizahlala phansi lathi sincedisane lana ukuthi i-message le ihambe sibili ifike kuhulumende.
Abenhlanganiso ephathelane lezemvukuzane eye-Cancer Association of Zimbabwe bakhala ngohulumende abathi kusobala ukuba akazwisisi ukuqatheka kwemihlobo yamabrala empilweni yalo osinde kumvukuzane yebele njalo ehlinzwe wakhitshwa elinye lawo kumbe wonke womabili ukwenqabela ukusabalala kwayo isiya kwezinye izitho zomzimba. Okhokhela inhlanganiso ye-Cancer Association unkosikazi Junior Mavu uthi lanxa bebewathola kwabalozwelo eSwitzerland njengenhlanganiso kusikhathi esedluleyo kabasanelisi ngoba imithetho yelizwe kwezokungeniswa kwempahla isilukhuni okuphindiweyo.
We used to get donations from Switzerland, but it became a challenge with Zimra.
They wanted us to pay you.
Sesithola usizo luvelela kubangani bethu kwele sweet talent kodwa kwaba yinkinga kabezimba besithi kumele sihlawule imali yomthetho amanye akhona ayengawagqowa nababesipha usizo kodwa elokhe esesimahle sesihlula ekake ukuwahlawulela sagcina sesingawatholi ngoba singayanelisi ukuhlawula leyo mali.
Esinye isiphathamandla senkampani esebenzisana lengcwethi kwezemikhuhlane yemvukuzane eyeBains Imaging Group, uNkosazana Ethel Jikopa, ulandisa ngokuqakatheka kwalumhlobo webra.
And the unfortunate thing is that they're not readily available.
Ngenxa yokuswelakala kwala mabra elizweni, uNkosazana Jikopa uthi kungalesi sizathoke bekubone kufanele badinge indlela zokusiza abesifazane ukubatholisa lawo mabra.
We are hoping to create a pathway.
Kungalesi sizathoke abe Cancer Association besebenzelana lezinye inhlanganiso ezivalisa AIDS Support Awareness Project yakwele Bilitani ekhokhelwa ngunkosikazi Abigail Parker. Ulandisa ukuba kungani sewazinikela ukubuthanisa la mabra awaletha eZimbabwe unkosikazi Parker.
My mother had breast cancer. She passed away 3 years ago and I donated her prothesis here to the cancer
center.
Kungalesi sizathoke abenhlanganiso esebenzisana labasinda kumvukuzane yevele okubalisa Cancer Association bekhuthaza uhulumende ukuba aluhluzisise lolu daba lokuhlawuliswa kwala maprothesis bras adingwa ngabasinde kumvukuzane yevele ngoba eyingxenye yokuhambo lokusila kwabo ngemva kokuhlinzwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Wobanini sikukhuza, wobanini sikukhuza, sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo pelejili.
ganga pansi iqembu lika Sinini Ngwenya umalumami basekulo beqibake uhlelo lwethu lalamhlanje ngengoma emnandi ethi isala kutshelwa ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Owake waba ngusibalukhulu emathebelele North unkosikazi isithokozile mathuthu kaseko. Namhla bekulilanga lokunanza amaqhawe ele Heroes Day. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.